indaba leyi ukuthi kona uhulumende ufuna ubuyisela umhlabathi emakhiweni awumanga njalo. Into ekhona okumele kuzwisiseke ngabantu yikuthi uhulumende uthatha into le esuka esenzakeleni esenzakala ngabo late 1990 kusiya ku-2000 lapho abantu abangena khona emapulazini ngendlela esayibizwa ngokuthi yi-fast track eyayingela order njalo ingela zinto ezimiswe kuhle ubana iyenziwe ngendlela ebalulekileyo. Siyakhumbula ukubana abantu basebemile for almost 20 years after independence. Into eyayilwelwe kwakulwele umhlabathi. Umhlabathi lo ongasabuyi, abantu baba lokucunuka bagcina bengena ngejamanja. Ngakho ke uzakhangela ubone ukuthi nakulaba abantu abangenayo emapulazini lawana, amanye amapulazi angenwayo yilawana aye under i-protection yama bilateral agreements, izivumelwano ezazenziwe ngamanye amazwe. So indawo ezinjalo yizindawo osomele zikhangelwe zona lezi zilungiswe. Uphinde ukhangele futhi ubana bakhona abanye abantu futhi sundu njengathi abathathelwa amaplazi ngenxa yokuthi babengahambisani lombono kapresident wethu owadlulayo ubaba uMgabe. Ngingawunika nje example one ehlibuye engqondweni yami ekababa uJames Makhamba. Liyakhumbula ubana wasuke baleka lapha engazwanani lombuso kababa uMgabe, bamthathela iplazi lakhe. So abantu abanjalo amaplazi lawo sokufuze ubana abiselwe kumbe batholelwe kwenye indawo lapho abangahlaliswa khona labo benze ukulima.
Bengasuswa abantu abansundu lapho abahlaliswa khona, galiboni kuliphazamisa yini lokho njengezano PF?
Akula muntu ozasuswa lapha ahleli khona aresekle khona esebenza esenza into efaneleyo producer. Abantu abazasuswa endokumele vele besuswe yilabo esibabize ngokuthi ngama cellphone farmers. Umuntu ezihlalele edorobheni nxa esiye eplazini uhambe esiyawosa esiyazinathela esiyakholisa kulokuthi alime, labo vele abadeserve ukubana bebe ngapi emaplazini lawo. Labo abantu kumele besuswe.